We have to put our hands together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country into the family of nations and for the total removal of sanctions against our country.
Kumele sihlanganise amakhanda njengabantu beZimbabwe sikhankasele ukuvuselelwa kobudlelwano belizwe lethu namazwe omhlaba kanye nokuthi izijeziso ezethweswa izimbabwe zethulwe. Lo kumele ube ngumlandu wamabandla wonke ezombusazwe. Kumele aphumele egcekeni asole izijeziso lezi lapho ahlangana khona nabakwamanye amazwe. Okwesibili, kungakhathalekile ukuthi ungebandla liphi, akekho ongaphumelela nxa umnotho ungasebenzi kuhle. Kumele sisebenzeni ndawonye sivuselele umnotho wethu njalo sidale imisebenzi senzela ikakhulu abasakhulayo.
Especially for our younger generation.